umnumzana nezonchamisa ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lomnumzana Elias Mtsuri. Abaningi bathi bekungamelanga afake wena omncane phakathi kwabathathi laba ngoba uveza sobala ukuthi nguye osuzathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokho kuphakanyiswa kukaChamisa kungaphezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabasekeli bakaTsvangirai, uMtsuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnene enye yalezi ngcithi ithi uTsvangirai uvekileke ukulungisisa ukufuthelana kusebandleni lakhe, njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai asatshiyananga nalokhu okwakusizwa umgaqo. UTsvangirai yena befuze ebizele iCongress, esezele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty e-MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa uKhube nabomdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty ye-MDC, kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akuzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli, njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC lebandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo, abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinathu ashifunye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya zabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kaNumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo, ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayishuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayishuthi kuphakanyiswa uNelson Chamisa, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele, ngoba kuyanika ke i-confidence especially kuma-youth kade engakhanyeleli ukwenza into zepolitika, but babona ukuthi no, lathi sile siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sikwanise ukuzibusa, siyakwanisa ukuphiwa i-chance ukuthi sesihambile sihambe phambili.
Ingxenye yabasakhulayo e-MDCT ikhulume namhlanje imelwa ngumgcinisihlalo wayo umnumzana Epson Chisiba, ixwayisa uMakhube loMtsuri bona abase-South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe-MDC Alliance. UMtsuri nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC, umnumzana Tsvangirai engekho. UChamisa ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance, kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTsvangirai. Ezinye ingcitshi zombukazo zithi ukukhishwa kukaMtsuri lokungakhulunywa kukaMakhube kuhle kutshengise ukuthi uTsvangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UChamisa wenelise iminyaka engamashumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalo nyaka esikhundleni sokuba ngomngameli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Imele isithethezeni seHarare, ngumkhithi Ntebe.